abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabachazi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni netatheli zindaba emahofisini esigodlo saleli bandla leMDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jawurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lomsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out throughout the process.
Ukungazilungiseleli kwe-ZEC kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu abanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSendigen Samarikhulu esigabeni sesidunza sawo. Abe-ZEC besithi imitshina yabo ingakutsho ukuba leyo ndawo ngevotelwayo eseke number 2 primary school esigabeni sinye. Umphathintambo kwalesi sikolo kavumelanga ukuqhutshwa komsebenzi esithi ngoba abe-ZEC bengamazisanga ukuba leso sikolo kuzoba yindawo lapho uZulu azakhona ezobhalisa amagama akhe. Lokhu kwenze amakhulu abantu behluleke ukubhalisa kuleyo ndawo.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota, kodwa okusihluphayo okusikhathaza kakhulu ukuthi i-ZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo, ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of vote kawakho labancedisa ukuthi badinde ama-proof of residence abantu. But thina njengebandla silungiselele kakhulu esikhangelele ukuthi abantu bayerejista bebaningi, bayibhalise ukuvota bebaningi.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uncubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Thina njengebandla sithi umuntu kumele aphiwe i-police station lapho ahlala khona, eseduzane lalapho ahlala khona, asho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi ayebhaliswa kumbe ayevota. So thina sifuna ukuthi umuntu aphiwe i-constituency kumbe i-police station yalapho ahlala khona, eseduze naye.
Ngenxa yokungalesi simo abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi uyabhalisa, abekezele lalapho zijonsa inyawo iziphathamandla ze-ZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Yimele isuje 7 ngise Harare, ngingumezi sigama.